Siyabonga Sandra Locris. Lichona njani mthwakazi omuhle emakhaya. Yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-30 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikakhulu ngezehlakalo esizibone kuzinsukwane ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi.
Siza kuzwa okwenzakale kubasekeli bebandla leZANU PF lamuhla.
Ngibona kunzima kakhulu ukuthi European Union ibisiqala ukuthi ingaqala ukusebenza lohulumende weZimbabwe yena ongakhanyiwe kahle ukuthi kathi vele osabusa ngubani njalo ufisa ngaliphi njalo uzabusa kwesikhathi esithi ungakanani.
Idale le-Constitutional Court kwele South Africa linquma ukuthi amapholisa akulelo lizwe kumele abophe njalo athonise iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezetheswa icala lokuhlukuluza amalunga amabandla aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Lamhlali langa elikhulu kakhulu kubandla leZANU PF lapho unkosikazi Joyce Mujuru azathoniswa khona amacala okubhidliza iZANU PF ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni webandla leli iPolitburo esigodlweni sebandla eHarare. Ngaphambilini komhlangano lo inkulungwane zabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bakamnumzana Emerson Mnangagwa zibuthene phandle kwesigodlo seZANU PF zitshengisela insolo yazo kunkosikazi Mjuru lo mkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Abantu laba bebethwele amabhakane alotshwe imbiko echothoza uMujuru lo Sibanda. Inkokheli yabalwa impi yenkululeko ebalisa umnumzana Joseph Chinotimba lelunga lePolitburo unkosikazi Shubai Mahofa bethule amazwi abo besola uMujuru lo Sibanda. Engakangeni emhlanganweni wePolitburo uMongameli Mugabe utshele ekade betshengisela laba ukuthi uSibanda usezenza okhokhela ilizwe. Ukuhlaziya okwenzakalayo ebandleni leZANU PF uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi oqale ngokumbuza ukuthi uyezwa na ukuthi ingungu yeZANU PF isikhala kakhulu.
Ye ayuqinisile mawuthi mayisikhala kakhulu iyabisiza dabuka ingungu yikho esikubona eqenjini leZANU ikakhulu ngezehlakalo esizibone kuzinsukwane ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi. Lokhu ke kukhomba ukuthi uma kuqhubeka kunje imbiza izaqhekezeka phakathi kube khona iziqayiqa ezithile asazi ukuthi sizokuba zingaki kodwa sikubonayo okucacile wonke umuntu obonayo nolaleleyo ukuthi akusafani akusanjengakudala leli bandla lombutho weZANU uphakathi kwesiphithiphithi esinzima.
Siyabona kubana umkhokheli wamawovets umnumzana Jabulani Sibanda la ukhanya uphakathi kundaba le ngenye yembangela yokutshengisela kwalamhlanje. Kungakutshengisani lokhu bazasekela yini abanye amawovets ukuthi unkosikazi Mjuru angasuswa?
Izinto ezinjengalezi mfowethu okumele ukwazi ukuthi bona laba bantu abaye bayatshengisela ngabantu abaye bayaqoqwa ngiqembe elithile ngoba ni lilenhloso yokuthi kuvele sengathi laba bantu kabalala usekelo lwabantu bezano. Bakhona abanye abantu abangabalandeli bezano abe bengekho lapho, mhlawumbe futhi abaningi ukudlula labo abaye bayatshengisela. Ukuthi nabo mabethe bathanda ukuthi babaletha babo ngesikhathi ababesikhethile, ungagcina ucabanga ukuthi kanti leli bandla linjani. Okusobala-ke ukuthi bakhona abantu abathile abafuna ukubumba umfanekiso wokuthi lo mama onguJoyce Mjuru nale ndoda engujabulani Sibanda konke abakumele wena bakwenzayo akufuneki kuzano, njalo kumele basuswe, mhlawumbe bathelwe igama talks ngoba mhlawumbe bayizo lezo mpehlane okuthiwa kudala zaphehla.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcweti ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Abalwela amalungelo abesifazana bathi inhlolisiso asebenzile iveza ukuthi iningi labesifazana selisesaba ukuphatheka kungxoxo eziphathelane lokudinga indlela zokuletha ukuthula elizweni ngoba bechiwa ngaphandle bengaqakethekiswa lanxa beyibona beyibo abalehlandla lamandla okwenza lokho. Okuninga lolu daba asikuzweni kwintathe yezindaba yethu Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni okwethula impumela yenhlolisiso yokuphatheka kwabesifazane obona ngenhlelo enhlanganisweni ye-The Women's Trust. Unkosazana Barbara Ncube uthi inhloso yalomhlangano yikubonisana phezu kokungenziwa ngowesifazane ukuba aphatheke laye kuzo zonke indaba eziphezu kwenhlalakahle lokuqedwa kodlakela elizweni, njengoba elakho ukukhalipha ekulondolozeni ukuthula lokumanyanisa imuli.
Thina besifuna ukuthi bona lawa ama-leaders ethu, ama-commissioners laba bazwisise ukuthi omama bakuthatha njani indaba lezi ezokuthula. Indaba ngase sithi peace kutshoni kumama, ngoba ma sikhuluma indaba yokuthula sikhuluma kuphela ukuthi akula impi, sikhuluma indaba ezamanzi, sikhuluma indaba ezokuthi omama bahlele njani ezigabeni, sikhuluma indaba eze-domestic violence, sikhuluma izinto eziningi-ningi. So besifuna bona abama-commission kakhulu, ikakhulu abama-commission ukuthi bazi ukuthi abomama kuyini okubabambayo ma bese izindlini zabo, kunokuba bambaya mabesezigabeni, ukuze ukuthi ma sebesebenza bakuthathe lokho bekungenise phakathi emsebenzini wabo, balungisise indaba lezi ezihluphayo abomama ukuze ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula okugcweleyo.
Omunye wabafundisa esikolo semfundo yaphezulu e-University of Zimbabwe uProfessor Rudo Gaizanwa obekulo mhlangano laye, yena uthi udubo olukhona yikukhangela indaba zokulondoloza ukuthula njengezempi sikhathi sonke. Uthi uGaizanwa isimo elizweni asitsho ukuba kulokuthula okugcweleyo, kodwa uzulu ikakhulu abesifazane uyesaba ukutsho okusenhliziyweni yikho bezithulela abanye besiba nomcabango wokuphuma elizweni ngoba ingekho inhlalakahle, njalo bengelaye abangakhulumisana laye kungela kucabangelana.
Asingazake sithi kulokuthula okugcweleyo ngoba abantu baswela into eziningi, akula manzi kwezinye indawo, akula magetsi, abantu njalo kabala mali, kakula msebenzi yabantwana kumbeni imali yokubhadalela abantwana ezikoleni. So into eziningi zisahlupha. So okutho ukuthi abantu kabala esingathi zinhlala kahle ngale nto ezibahlukuluzayo, ngale nto abalokhu besazifuna. Asingazake sithi sizwe sithuthukile ngoba nxa abantwana bengasangena isikolo bengasebenzi sebegcinwa ngabantu abadala, hayi asingazake sithi ukuthi sesithuthukile.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission uCommissioner Joyce Letisia Kazembe, othi kuqakathekile ukuba ube khona umanyano ogcweleyo phakathi kwabalwela ilungelo labesifazane bafinyelele kuye wonke umuntu, hathi kuqhuba limhlangano emawetelene lasemadolobheni kuphela njengalokho okuyikho khona okwamanje.
Thina sasebenza, you can point ukuthi sayenza lokho lalokho lalokho, sisenze research on gender, i-law on inheritance, on access to resources, maintenance eyayihlupha. And so you can actually ukuthi ubale ukuthi i-women and law in Southern Africa Research Trust yenza lokhu lalokhu lalokhu. Sasile impact, sasibonakala, sasisema-streetini nxa kule something eyayihluphayo e-court laphana kuze kube lamagaya lamagaya vele sa demonstrator sahamba sa protest ukuthi le locus ifune it has an impact kodwa nxa sihlale emahotel nxa sihlale emahofisini singabonakali phandle ema streetini ukuthi vele kuya agitating
kuvunyelwe nokulomhlangano ukuba kumele lezi hlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane ziphatheke kumikhankaso ezakwenza inkokeli zilandele lokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe phezu kokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane bathi isisekelo lesi simumethe okuningi okulungele abesifazane kodwa nxa inkokeli zingasatshutshiswanga ukuthi zikulandele kuya kuba ngokutholakala kuso kuphela kungalandelwa ukuze abesifazane bazi ukuba balendima enkulu abangayidla kunhlelo zelizwe ikakhulu ekuletheni ukuthula okugcweleyo Ngimele Studio 7 ngise Harare ngimu Mavis Gama.
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umanyano wamazwe ngentshonalanga o-European Union uthi suyesule ezinye zezijeziso zenotho owazifakela abalandeli bebandla lezanu-PF lohulumende. Omele isigodlo se-EU eZimbabwe unkosikazi Philippe Van Dam utshele iStudio 7 ukuthi izijeziso ezafakelwa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leli kazesulwanga. Uthe okuza kwenzakala okwamanje ukuthi imali yenhlelo zikaZulu isizaphiwa uhulumende kulokuthi inikwe inhlanganiso ezizimele zodwa. Izijeziso lezi zafakwa ngomnyaka ka-2002 kulandela ukhetho olwalulodlakela olumangalisayo olwachiya abalandeli bebandla le-MDC abaphose bafike amakhulu amabili i-200 befile. I-EU lamazwe anjengeMelika leBhilithane afaka izijeziso lezi esithi ibandla lezanu-PF lephula amalungelo kaZulu ngokubulala lokutshaya abantu ngesikhathi sokhetho. Ibandla leli liyakuphika ukuthi abalandeli balo bakhahlameza uZulu ngaleso sikhathi. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sebandla lezanu-PF uMnumzana Rugare Gumbo. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkululeko Spanda ingcwethi kwezombusazwe ofundisa ecoalition leHuddersfield University kweleBhilithane.
Ngani mina kuyinto enzima kakhulu ukuthi ngesikhathi esinje kulokuxabana okukhulu kuzanu njalo umbuso kaPresident Mugabe ungakhanya ukuthi umi ngapi njalo uqonda ngapi lokuthi impila kahle yakhe ingamthatha ingabi kanjani bonani kuzima kakhulu ukuthi European Union ibisiqala ukuthi ingaqala ukusebenza lohulumende weZimbabwe yena ongakhanyiwe kahle ukuthi kathi vele osabusa ngubani njalo ufisa ngalipi njalo uzabusa kwesikhathi esidungakanani bonani mina lokhu kungaba kuyokudlalisa isikhathi kodwa ke phela ama sanctions la esiwakhulumayo aludubo lokuthi asehlale kakhulu aselamsebenzene lesikuwenza ngaphandle lokuthi abantu be European Union basitshela ukuthi bona babone ngani kungcono ukuthi bazame ngamandla wonke ukuthi bafinyelele uZulu weZimbabwe bathi ikho kwenza ukuthi badinga ukuthi babe lobudlelwano lohulumende kaPresident Mugabe.
Kodwa ubona ngazani ukhona ukuthi bagcine besithi-ke umongameli Robert Mugabe kumele labanye babo belokhu belazo izijeziso lezi kuyabe kusijoni khonoko?
Ye, phela vele nxa kuliwa kangako ngendlela i-EU lohulumende kaMugabe ebekuliwa ngawo eminyakeni elithumi edlulileyo. Kuzima phela ukuthi nxa impilo isiphela kungela osarendileyo ice elinyicele lithi hayi sesisethula bonke ubuzima kade sililike bona sibethule bonke kungasali kulalutho vele yikho kukhangeleleyo ukuthi ukukhitshwa kwezijeziso lezi kuzahamba ngamaqembu kumbe sithi ngama-stages kuze kufike isikhathi sokuthi kuphele nqa umbuso kaPresident Mugabe usuphume usuphumile kuPresident Mugabe nangwakhe engasavusiwe eZimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe ofundisa ekolishini leHuddersfield University kwelePhilitane. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Idale le-Constitutional Court kwele-South Africa namhla linqume ukuthi amapholisa akulelo lizwe kumele abophe njalo athonisise iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezetheswa icala lokuhlukuluza amalunga amabandla aphikisayo kanye lokwephula amalungelo oluntu. Leli dale lethule isinqumo lesi lisekela isinqumo esethulwe lidale le-High Court eminyakeni edluleyo ebesiphikiswa ngamapholisa lohulumende we-ANC. Amapholisa kwele-South Africa athi azahlonipha isinqumo sanamuhla. Kodwa umtshutshisi omkhulu kahulumende weZimbabwe umnumzana Johannes Thomana uthe isinqumo lesi kasitsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Isinqumo esinjalo isinqumo esingajabulisa uZulu, kodwa uma sikhangela ukuthi kungenzakala njani lokhu, sibona sengathi yinto enzima njengamanje ukuthi yenzakale. Sizananzelela ukuthi amazwe kakhulu aku-Southern Africa abuswa yi-SADC. Ngakho i-court or i-tribunal engekho sanctioned i-SADC kunzima ukuthi isebenze kuzindaba ezikhangelaneyo nobudlelwano bamazwe amabili. Okunye esingakuphawula ukuthi labo bantu okuthiwa bahlukumeza uZulu, sizakukhumbula ukuthi basebenzela uhulumende womuntu owaziwa kakhulu. Lowo muntu owaziwa kakhulu uhlala nje ephuma phansi. Uhlala nje eSouth Africa sonke isikhathi, kungani kungaqalwa ngayo kulalabo abanye abangaphansi?
Asithi uhulumende weSouth Africa ahloniphe isinqumo lesi amapholisa abophe iziphathamandla zeZimbabwe lezi. Ubona inyathelo elinje lisiba lomthelela bani kubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa?
Kunzima kakhulu ukuphawula, kodwa sizananzelela ukuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ibudlelwano obuhle, kodwa ibudlelwano obuba lezinkinga eziningi. Sizakhumbula ukuthi esikhathini esedlulileyo umongameli uThabo Mbeki laye uJacob Zuma yibo kade bekhangele inkinga eziseZimbabwe. Sizakhumbula njalo ukuthi kule ndaba yabantu baseZimbabwe abaningi kuleli lizwe leSouth Africa abahlala lapha, abanye ngokusemthethweni abanye ngokungekho emthethweni. Sizakhumbula njalo ukuthi kulabantu ama-commercial farmers akade suka kwele Zimbabwe kuya kwe-South Africa. Ubudlelwano phakathi kwalawo amazwe lanxa kubuhle kombisasesi, kodwa kunendaba eziningi ezingakasazululi. Kungangokuthi lokho uma kungaba kuphumelela kungenza ukuthi kube ubudlelwano bube munyu kakhulu.
Ubona abasolwa bakahulumende kamongameli Mugabe laba ubona besesaba yini ukuya kwele South Africa?
Nxayi uhulumende we-ANC enguye olokhu esaphethe izintambo, angiboni kungenzakala ukuthi laba iziphathamandla zibanje or ziboje. Kungenxa yokuthi phela izinqumo zalezi ama-constitutional court lezi ama-high court zisetshenzwa ngamapholisi. Lanxa sebenqumile ukuthi bona kuzasetshenzwa ngale ndlela, kodwa lelo nyathelo lithathwa ngamapholisi. Ofuthi amapholisa asebenza under ye-executive arm ye-cabinet ikahulumende okhokhelwa yi-ANC. Angiboni abantu be-ANC abalobudlelwano obuhle or leZANU-P F bekwenza lokho.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ese-South Africa.
Abasakhulayo elizweni bathi akubunjwe inhlanganiso ezizimeleyo ezabelweni eziyabe zikhangelane lenhlelo zikahulumende ezithuthukisa ilizwe. Bathi lokhu kulakho kuphathisa ekutheni izimali zenhlelo eziqondiswa kwabasakhulayo itholwe ngabaningi endaweni zonke zelizwe. okwamanje bathi imali le itholwa yilabo abalobudlelwano lebandla elibusayo kuphela. Lokhu kuphuma emhlanganweni omkhulu we-Ideas Festival kobulawayo obuthanise abenhlanganiso ezedlula amachumi ayisithupha i-60 ezihluza okuchiyeneyo kuselizweni besithi kukhanya iningi labo kaliyitholi imali yohlelo lwe-National Youth Fund. Izigidi ezilichumi zamadola i-$10 million yabekwa eceleni ukuthi iphathise enhlelweni zabasakhulayo okukhanya bengatholi imisebenzi njengoba amakampani amaningi evalwa elizweni. Baphinde njalo bathi ziningi inhlelo zikahulumende ezingafinyelelwa nguZulu ngoba zingavezelwa abantu makhaza. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomphathintambo wazabasakhulayo umnumzana Francis Nema, kodwa sixoxe lomunye wabasakhulayo umnumzana Michael Ndiweni owenhlanganiso ye-Youth Network for Alternative Development, yena otshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi baphinde njalo bakhuluma langohlelo lweZimbabwe Agenda for Social and Economic Transformation, iZimaset.
Abantu bathi khona iZimaset ukuzontanga bathole okungabancedisa ukuthi yakudingela ukuthi khona na uhulumende abe lemizamo yokuthi izinto esizigebhayo ezomnotho sizisebenze lapha singazithengisi zingasetshenzwanga ngoba siluza inzuzo eningi. Nxa sizithengisa phandle kwelizwe kuyadingeka ukuthi khona na sivule amafemu lapha elizweni sithi singemba kumbe ligolide singemba kumbe lidiamond nxa sizathi sikhiphe izinto ezinjengama-necklace izinto ezinjengama-ring into ezinjengazenezo zenziwe elizweni ukuze ontanga bathole imisebenzi. So abantu bavumelana ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo yokuthi kube le-value addition le beneficiation khonapha yenziwe khonapha elizweni ukuze ontanga babe lamathuba okuthi bathole imisebenzi baziphilise.
Batheni-ke mnumzana Ndiweni abantu ngohlelo lwabasakhulayo?
Bakhuluma kakhulu ngendaba ye-youth fund. Kukhanya ngathiwa i-fund leyi isetshenziswa kakhulu ekuhugeni ontanga ukuthi bajoyine kumbe baphatheke kwezepolitiko bekubandla elilodwa njalo futhi okunye kukhanya angathi abatholayo leyo mali ngontanga abavela kubandla elilodwa. Lokhu kubangelwa ukuthi kukhanya ngathiwa akulandlela emqoka eqondileyo etshengisa ukuthi embe engakhomba kumbe engenza ukuthi imali le ibe le ndlela ekhanyayo ukutholakala njani. So abantu bayakhuthaza ukuthi uhulumende kabe lo mthetho ocacayo ukuthi nxa imali le iphuma ontanga bangayithola njani. Okunye futhi abantu bayakhuthaza ukuthi uhulumende ngacabangisiswe ngokuthi abumbe amaqula ama-provinces azancedisa ukuthi akhangele izincwadi ezibhalwe ngontanga nxa becela leyo mali ngoba kathesi kukhanya ngathiwa imali ithola ngalabo ontanga abavela emhlubulweni kwathi kusenhla elizwe. So kudinga ukuthi khona na kube le ndlela ezenza ukuthi ontanga bonke babhale lezo ncwadana nxa bedinga leyo mali bayithole leyo mali ngokulinganayo.
Lo mnumzana Michael Ndiweni owenhlanganiso ye-Youth Network for Alternative Development bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba sichazisile ngaphambilini ukwenzakala kubandla leZANU PF, ukucubungula lolu udaba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Morris Ngwenya, laye ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU PF, njalo nguye oqalisa le ingxoxo.
Xa abantu bazatshengisela emahhofisini amakhulu ebandla besola ezinye iy'nkokheli ezilezi zihlalo ezinkalakatha kakhulu ebandleni, yikho sibilo kuthiwa yidemokrasi. Sihlala sikhuluma ukuthi i-MDC yaphazamisa izinto eziningi lapha elizweni, asikho komnotho kuphela kodwa njalo sibona ukuthi yona le demokrasi okunye okwakusenza ukuthi izinto lezi zingaveli imgqeke isikhathi esedlulileyo yikuthi i-MDC yayibuya ingani ihlukumeza abantu ibayenga okuthi kuZANU PF lapha kwakuyiphonga ukumanyana nje lanxa kulokusolelana kodwa ukumanyana okwenzela ukuthi siqhubekele phambili siqale sinqobe isitha lesi bese silungisa kakuhle-ke intando kaZulu kubandla leli. Yikho esikubone lapha okusenzakala namhlanje.
Inqobe isikuwe mnumzana Ngwenya, ikukhululeka kwedemokhrasi yini lokho okwenzakalayo?
Kodwa lokho okukhulunywa nguMaye Mgabe asiwe into entsha, vele thina sabe risatsho kudala ukuthi abantu beZANU PF ba-corrupt. Kwavele kusazakala ukuthi omujuru babe lama-diamond mines omnankagwa ngale ogekha ngapha e-DRC, you know, umgabe wahluka wakhuluma ngowe-leadership code ngama-1980s. I-anti-corruption yabakhona, umudenda wathi yena kuma-members of parliament lingakhulumi nge-corruption. Into leyo kasiwe into entsha, into engifuna ukuthi ngiqhase ukuthi mina nxa i-democracy isebenza kuhle ku-political party ama succession rules akhona kahluphi i-commotion esiyibona le kwiZANU-PF ukuthi khona kule cult le-hero worship ukuthi uMgabe cannot be challenged as a leader since 1980 ngoba ngu-first secretary so kule fatigue governance fatigue kwiZANU-PF uSali Mugabe ngaye ukhona Sali would never have accused in a senior member of the political party in the public which is a very I saw democracy kule commotion ama leadership ama structures akona they are confused chain of command yakona isenility kaMgabe sisitshengisela vele ukuthi the center cannot hold umfowethu lo uMorris naye khuma ngwe democracy we asinge sikhume nge democracy uZANU PF ngoba yona le ukuthi uMgabe Grace yakwansithathi ama candidates e vice president ezaphu uMgabe nguye oza decide yena what kind of a democracy is that asimeleleni sibona ukuthi democracy yakhona ikhona yena ku Congress
mnumzana Morris Ngwenya
lokhu sakuzwa kukhulunywa endlovukazi ubana bakhona abanye abantu abazinkokeli kuZANU PF ababamba ngendlela ayengayisiyo ye kuyatholakala ukuthi sizwe ukuthiwa abanye ebesari ukwenza islogan ezinjalo kodwa ngingazi ukubana liqiniso yini lokho ngoba siyakhangela kuZANU PF umuntu oyabe esukuma esenza islogan siyalandela umuntu wonke nxa kunjalo kuyabe kusithi ukubana hatshi kule nkinga lapho kumele kuqondisiswe ngithanda ukuthi-ke ngithi kumfowethu lapho bekhuluma ngokuthi nga umunye uSali Mugabe ubekhona ubengasoze achotoze ngithanda ukubana ngimkhumbuze ukubana isikhundla lesi esilo mama uMjoka Thesi isikhundla sokumela omama ikota yabomama ku-presidium ebukhokheleni ngakho yena njengoba wakhethwa ngomama ukubana aqhubekelise izifiso zabo yikho lapho simbona esithela omama bayakhalakala besithi lokhu lalokhu lalokhu nxa kuyikuthi umuye layo ubekhona ngalesi sikhathi omama labo kukhanya nobana abakhokheli bemtshela ukuthi khuluma lokhu umkhokheli omqoto singikhayela ukubana agcwalisise izifiso zalabo abantu abamthumayo
mnumzana Jabulani Sibanda ukhanya nguye osemlonyeni yabaningi
phela nxa kuthiwa khona iZANU PF iyavumeza ukuthi abantu batshengisele ba-express ama opinions oyintetha mara lawa abakhuluma izifiso zabo zokuthi laba ababuyisayo sebehlulekile ngcono ba-resign bayabotshwa bayachaywa i-politicking eyenziwa kuZANU PF yokusebenzisa ama-war veterans ukuhlukuluza abantu uJabulani la esetshengisela la ukuthi la at least ule independent mind ngoba nxa kuthiwa khona kule kuzakuba le conference Congress i-democratic system yakhona kayiqali iqedwe yonke i-process yakhona lokhu kuthi abantu babelokhu befosa ukwenza ama-slogan kunokuthi vele ungabona i-political party dade iyi-political party ekhuluma ama-policies nama-programs ngama-slogans kutho ukuthi vele bashalo ukuthi uzibani bani uwalile uyenza islogan ukuthi phasi negama talks ngoba bayazi phela bona bubona umtasa phela ngathi ngama-veteran e-politician umama uGrace lo she's just a youngster she's even way younger than me and mina very impi yapho yangedlula ngoba vele ngancane so khathesi yena ku-big league yafana nokuthi uku-first division ezimbabwe uyezama ukudlala i-Barclays Premier League la e-England ogama talks abathuleyo uJabulani Sibanda abakhalakhalayo laba ngama-political strategist so bale mvumo labe ukuthi nxa kule democracy iZANU PF bengabanjwa ngamandla ukungena kuma-meetings bengabanjwa ngamandla ukwenza ama-slogan abangafuniyo
bengithanda ukuthi njalo ngitshengise umfowethu ukubana lokho kwenzakala ku-Comrade Jabulani Sibanda yikuthi lelana luhlangothi olwama-war veterans abayibo abamkhetha ukubana abakhokheli labo banelungelo lokuthi nxa bebona ukuthi asahambelani nezifiso zabo kasameli izifiso zabo banelungelo lokumchothoza kumbe umkhipha esikhundleni ufana nalawo malunga akuZANU PF ayabe engasafuni islogan iZANU PF libandla elokuthi umuntu ungena ngokuthanda kwakhe kodwa libandla lesisekelo elilemthetho wena nxa ungavumelani lemthetho ekhonapho shiyana lapo
leyo bekuyingxoxo phakathi kwamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Morris Ngwenya laye ecubungula ezombusazwe njalo elilonga leZANU PF
luyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esikhangela khona ingxabangxoza kuZANU PF oluvalelisayo nguntungameli Nkomo
losithandekile mhlanga sikhonapha e-Washington DC.